Soko izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingayeli tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-23 Ntulikazi 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje,
inani leli likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi okuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu usiya komunye.
Sebe sedlula inkulungwane ezimbili 2034 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikhweza emthethwandaba isicelo sokuvimba i-Econet Wireless ukulandela isiqondiso samapholisa. Obekhokhela ukuqoqa kokutshengisela umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono bancitshwe ibail lamhlanje umthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe sebe zinkulungwane ezedlula ezimbili i-2034. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amahlanu 510. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 107,788. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe bele gcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 768,978 labulala inkulungwane ezedlula ezilijomi lasithupha 16,423 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 434,973. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilijumi lanhlanu 15,415,731. Kuthi asebebulewe lileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 631,164. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka elizweni, abezenkonzo baxwayiswa ukuthi abantu belandele iziqondiso zikahulumende eze-lockdown ukwenzela ukwenqabela ukukhuphuka kwenani labale-coronavirus. Umfundisi Hussein Svanda wesiphathamandla senhlanganiso ye-IM4 Bulawayo against COVID-19 ukhuthaza ukuthi kusizwe abaswelayo labasemajele ngezigqoko kanye lengubo zokwembatha.
Inani leli likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi okuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu usiya komunye, njalo kusho ukuthi kulomsebenzi kakhulu okukhuthaza abantu ukuthi behlale ngekhaya, njalo okukhuthaza abantu ukuthi besebenzise ama-sanitizer, okukhuthaza abantu ukuthi begeze izandla, okukhuthaza njalo abantu ukuthi befakeke amalembu lawa emlonyeni ama-maski ukwenzela ukuthi amathabo engayi kwabanye abantu. Abantu abaningi bagqoka imaski nxa behlangana lamapholisa kumbe befuna ukungena ezitolo, ikanti kuyinto okumele umuntu ayigqoke ngaso sonke isikhathi enazelela ukuthi ivikele impilo yakhe njalo ivikela lempilo zabanye abantu.
Njengezinkonzo, kuyini elikukhuthaza abantu ukuthi bekwenze kumbe bengakwenzi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19?
Kuyadingakala ukuthi kube yilo nalo umuntu okhona abe lomcabango ukuthi ngifuna ukuvikela ukuthi omunye umuntu angatholi umkhuhlane kimi, njalo lokucabanga ukuthi engxenye umuntu lo engikhuluma laye engaba lawo lo mkhuhlane. Singene phakathi kwesikhathi esinzima kathesi, isikhathi somqando, lumkhuhlane uyamemetheka. Kumbe ngabantu abayezinkonzweni kumbe ngabantu ababe ngikhaya, kuqakathekile ukuthi senzeni yonke into sinakana omunye umuntu ukuthi linto lomkhuhlane ungawumemethekisa wena ungene kwabanye abantu njalo nya icela ukuba ngalesi sikhathi kulabo abalezinto kumbe zingubo kumbe kuyini bantu asizihambiseni kumbe sizisa kulabo abahlala emajele kumbe siyasidonetha ku social welfare kumbe sizihambise emachurch ukwenzela ukuthi kuyencediswa abantu bethu asebedubekile ikakhulu emajele ngenxa yokuthi nxa umuntu elengubo ezintutshwana ngalesi sikhathi uyathola umkhuhlane umkhuhlane esingathi khona pneumonia ukuthi uzabe se sokusiba so, lomunye umkhuhlane obakhona ngaphezulu kwalo ovela usukhona leli gcikwane le COVID likwanisa ukumemetheka kakhulu.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda esiphatha amandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legcikwane le coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19 ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhu sikudaba lunye isibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals zizama ukuvimba kumemetheka kwegcikwane le coronavirus ngokugcina abalomkhuhlane lo e-UBH kuthi abagula eminye imkhuhlane basuswe kuleso sibhedlela bahanjiswe empilo Central Hospital. Umsebenzi lo uqale izolo ukhangelelwe ukuthi uzagqitshwa kusasa. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya ukhokhela inhlelo ezijeneyo empilo hospital uthele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi benza lokhu ngenxa yokuthi umemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 njalo akukapheli ukulungiswa kwesibhedlela seThorn Grove kanye le ekusileni okumele kugcinwe abale-COVID-19.
AbayiThorn Grove le ekusileni lokhu zingakalungi izibhedlela. Abantu sebekhona abagula lomkhuhlane we-coronavirus. Kukhanya umkhankaso esawutshoyo sixwayisa abantu awusebenzanga ngoba abantu lokhu beyenza amavikoroni benompola lomkhuhlane uyamemetheka uyaphambili. Yikho ke abantu ukuthi behlale esibhedlela esikhulu esingangempilo begcwele i-coronavirus bekucatshangela ukuthi kathi sibebe behamba ngale e-Central United Bulawayo Hospital. Yabangela corona besuke ngale babuye ngapha empilo lokhu yikuzama nje imizamo ezanywa ngabantu khonapha phansi ukuthi bazame ukunceda abantu kusamelele leyo Thorn Grove le kusileni leyo uthi yavulwa nina sikwazi yikho kuzanywayo khona lokho
kulula kanganani ukuthi likwenze khonokho ususa abantu empilo libahambise e-UBH. UBH la ibisa abantu khona ngapho ke empilo hospital
kunzima kodwa kumele kwenzakale ngokuthi lapha eZimbabwe ungaba lengqondo yokuthi khona into kayenzakali ngeke yenzakali. Siyasebenza siyazama khonoke sokuzamayo ukuthi abantu bazuze uncedo. Ngoba nxa singayekela ukuzama hamba ukuthi abantu bengazuza uncedo. Yikho ubona ingqondo zethu zilomcabango onjalo. Abantu bayamele bahambe kusukela izolo sizazama ukuthi kusasa kube umsebenzi lo uphelile. Ngoba kumele batestwe abangale UBH ukuthi kubonakale ukuthi hayi abala mkhuhlane we-corona bengakabuyi ngapha empilo. Yikho wona lowo mzamo okhona kukhangelela ukuthi ngakuthiwa kuyaphela kusasa kodwa nxa kungathi kuyahlupha njalo hayi sizabe sizama sizaqeda lapho siyaqeda khona. Amahlaba ezulu bakithi sesikhankasa sesakhankasa siyazama ukuthi silume indlebe bantu mahlaba ezulu. Umkhuhlane mubi sicela lilalele nxa sikhuluma siyalicela kakhulu ukwenzela ukuthi lingapheli. Abaningi bazashona ngokungalaleli.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo Central Hospital ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo siyethule iziqondiso zokuthwalwa kwezidumbu zababulewe yiCOVID-19 ezivela kwamanye amazwe laselizweni. Lokhu kwenziwa kulandela ukukhonona kwabantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini lapho abathwala izidumbu ezisuka kwele South Africa becalwa ngokuhlanganisa ukudla lenye impahla lamabhokisi athwele abafileyo bebulewe yi-COVID-19 ememetheka kalula. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Iningi labantu likhathazekile eZimbabwe ngemibiko ephume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezehlukeneyo besola indlela ephathwa ngayo izidumbu impahla lokudla okuza ezweni uvela kwamanye amazwe bethi kungabe kuyikho okubangela ukuqansa kwabantu ababanjwa igcikwane leCOVID-19 edolobheni lakoBulawayo lona elihamba phambili ezweni kubantu ababanjwa iCOVID-19. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala usole isenzo sokuhlanganisa ukudla impahla lezidumbu ezivela kwele South Africa. Esinye njalo isakhamuza kobulawayo undodana moyo uthi abazafunyanwa besephula umthetho kumele bajeziswe.
Abantu abachaphisa ukudla lezidumbu ngalesi isikhathi se-COVID-19 kuyingozi kakhulu ukuthi abantu bachaphise izidumbu zihlangene lokudla kungena elizweni imbangela yokufa engaziyo hlezi labo bantu babe bebulewe ngomkhuhlane okutsho ukuthi bonke abalokwenza mbe lokuphathelana laleso sidumbu basengozini yokuthi bawubambe lowo mkhuhlane ongahle kube ngumbhuqazwe esingathi i-genocide iyabe ibangelwe ngabantu kuthi abazathola kana bekwenza lokhu akube lezijeziso eziphezulu kakhulu ukuze kube yisibonelo.
Kulandela ukukhathazeka kukaZulu ngesehlakalo sokuthwalwa kwezidumbu kuhlangene lokudla lempahla, iKhansile yedolobho lakoBulawayo ikhuphe iziqondiso zokuphatha izidumbu zabantu ababulewa yiCOVID ezisuka kwamanye amazwe lakuleli. U-Divisional Environment Health Officer kumamisipala wakoBulawayo umnumzana Patrick Ncube uchasisa kabanzi ngalezi ziqondiso.
Sokulabantu ababuya befake amagrocery phakathi kwama trailer la athwala izidumbu zivela ngaphandle kwelizwe. Lolu ludaba oludanisa kakhulu. Into ekhona ukuthi kufanele sinanzelele ukuthi lo mkhuhlane weCOVID-19 ngumkhuhlane sibili omemetheka lula. Ngakho ke into efanele ukuthi iyenzakale ukuthi nxa kuthe kwenzakala kwaba lo muntu obhubhela ngaphandle kwelizwe osofanele ukuthi alethwe phakathi kwelizwe lethu lapha azobekwa khona. Kufanele abantu balandele indlela eziyizo zokuletha umzimba wakamufi elizweni lapha. Indlela eziyizo esivele sizivunyelwa ngezokuthi umuntu nxa esethe wabhubha eselizweni lakomakhelwane ngale kulama funeral parlor akhona ngale kubomakhelwane. Ama funeral parlor lana yiwo avunyelwa ukuthi athathe umzimba kamufi alethe umzimba kamufi ngapha eZimbabwe. And nxa kuyikuthi ubuye ngama funeral parlor lawa uyedlula eborder esingafika eborder ngale abeborder bazakhangela ukuthi kanti vele isizathu sokuthi okuyikho ukubulele umufi kuyini.
Inani lababanjwa umkhuhlane weCOVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakoBulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lomkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Impahla ziqhubeka zingena ezweni ngendlela engekho emthethweni kuhlanyene lezidumbu osokucatshangelwa ukuba yikho okumemethekisa umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo. Abathola izidumbu ezisuka kwamanye amazwe bayalilandula icala abaletheswayo kodwa uZulu uthi unabo ubufakazi balokho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okhokhela umkhankaso wokuqoqa kutshengisela kumele kwenziwe elizweni mhlaka 31 Ntulikazi umnumzana Jacob Ngarivume uncitshwe ithuba lokubhadala isibambiso sebhayile ngumanje lamhlanje. wathi kaphenduke edale mhla ka 6 Ncwabakazi. Kuthi intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Jingono laye uzalala isitokisini lamhlanje ngemva kokuba uManje ethe uzethula isinqumo sokuba aphiwe na ithuba lokuhlawula isibambiso sebail kumbe hatshi kusasa. Intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ungari vume umise pambi kukaManje esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uchasise ngokuncishwa kwakhe isibambiso sebail esithi akalacala.
Sesiphume edale uJacob Ngarivume uncitshwe ibeyili ngoba uhulumende wesaba ukuba nxa engaphiwa ibeyili kungaba lokutshengisela. Uhulumende uthi utshotshozela abantu ukuba batshengisele besola inkohlakalo elizweni.
Unkomo uqhubeke ethi udaba lukaNgarivume luzasiwa emthethwandaba we High Court ukuze ugenqule isinqumo esethulwe nguManje.
Siza kwenza sizalusa phambili udaba lolu olumangalisa kangaka. Siza kuya emthethwandaba we High Court masinya ukuthi isinqumo lesi sigenqulwe. Lokhu kubi hathi nxa sisebenzisa umthetho kuphela, kodwa nxa ukucabangisisa nje kuyamangalisa.
Ungarivume wethepha lelicala ndawonye nentatheli zindaba umnumzana uPhosi Ngono bona abamiswa phambili kwabo manje abehlukeneyo. UShingono umise phambi kukaManje obengakafiki esibangeni sokubha isinqumo sokuthi uShingono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili efithi uza kutsho kusasa ngoba isikhathi besesidliwe ngumanguwe ethi izisebenzi zedale zigijimela ezindlini ngenxa yomthetho ofakwe ngumongameli owokuba wonke umuntu abe sendlini ngihola lesithupha ntambama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abaningi kweleSudan abathakazelela ukubotshwa kwa-Omar al-Bashir obesemthethwandaba izolo abathi lokhu kungenza kube lohulumende kazulu. Omunye wabathakazelela lokhu ngu-Ahmed al-Tayeb waxotshwa kubutho wabotshwa ongapheliyo ngesikhathi u-al-Bashir esesikhundleni. Wamanyana labanye ababekhonona betshengisela emigoqweni u-al-Bashir waze wasuswa esikhundleni esethiswa amacala okuthi wayelohulumende olochuku. U-al-Bashir wayengene esikhundleni somkhokheli walelo lizwe kulandela ukugenqula uhulumende wayebusa ngomnyaka ka-1989.
Ukuqinisa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokusolwe ngabanye abethesa uhulumende icala lokuthi uvimba nje abafuna ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Uhulumende wazise ukuba sokuzaba licala ukubonakala umuntu ehamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha 6 p.m. kuze kube ekuseni ngahola linye 6 a.m. Lokhu kukhulunywe ngesikhathi abaqoqa ukutshengisela sebeyazise ukuba bafuna ukungena ezitaladeni bekhonona ngenkohlakalo. Abanye besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Silokhu sesele kulabanye abaledlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki lalapho engekho khona. Kulabanye ababona ngazo abantu abona kumele ukuthi ngabe labo yibo abangenayo babusa bahlala abo. Akula umuntu oqinisileyo khonapho okhuluma into yeqiniso. Bonke balamanga abantu bonabo baqalise besithi isitoyitoya sisilwa le-corruption jike manje sokuvuka sokubotshwa nabomeya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona ku-MDC, amasela akhona ku-Civil Society, amasela akhona ku-ZANU-PF. So into yabo leyidlizaba labantu nje abanye abafuna ukuthi badinge i-relevance abanye sizwa ukuthi abathuwa izimali ukuhamanga ngabula iqiniso ezokuthi bayenze kube lokutshengisela lokhu.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba
uSpanda Nyamuzwa? Uyakhuluma kodwa ke nawe umlalelisisa ilanguage yakhe singani ukuvikela bonabo abahlukuluza abantwana bezimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona kuliqiniso lokho, kodwa kube sesikhangela eZimbabwe ke lockdown yangkhona ke isifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balokadan ukuze kube nini, abantu bashela njani izinhlelo zabo. Okwesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube lokutshengisela mhlaka 31 July kumele kwazakala ukuthi ngaso MDP Alliance kodwa-ke libandla okuthiwa ngarivuma umfundisi kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi atshengisele akhonone ngalokho akubona kungahambe kuhle. Yikho-ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokutshengisela okwakhipha umgaba esikhundleni, amasotsha akhulula abantu for the first time, abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakobulawayo indawo ezilayo bangazifike ngoba amasotsha elibavumela ngoba efuna ukukhipha umgaba afake umnangatho. Yikho kambe siyakwazi ukuthi sule COVID-19 abatshengiselayo yinto abayaziyo naleyo, nxa betshengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions enalawo. I-lockdown le-curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahluluze egrawundi kule curfew kungahambi ebusuku, kuyatshengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagu awusebuyele kwinhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi segrawundi ukuthi abantu banqatshelwe ukuba la malungelo abagcweleyo. Yikho sithi thina abafuna ukutshengisela sontengi kuqondile yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 alandelwa, bazalandela akulantwendi ngakhona lokho.
Ye nanto ke udaba mfundisi Sibanga.
Baba Ndlovu, okwegugrawundi ngisaka singakufaki lapha ngoba ayisuke wedwa wabona igrawundi lami ngaba kukhefu sonke sisuke emadoko. Okwesibili, i-section 59 we-constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale ku-section 58. U-section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela silelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana naye, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa silelungelo ukuthi singafoswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-section 59 siqale sabala u-section 58. Okwesithathu, kuthi u-constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngokwe-COVID-19 lokhu, mina mqobo ngimbuzile ungarivumi ukuthi uzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19, wehlule ukungiphendule. Okwesibili, upromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asekuletayo ebhode Harare eqoqa abantu ukuthi bazotshengisela bengagqokanga amamaski, bengabe beminyene begqoke izikipa ezimnyama. Ngakuthumezela le vidiyo yangkhona, ubusungitshela ukuthi amamuntu yena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho batshengisele belandelele belandele izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntana ethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifaya akujustify ukuthi ngo-2020 siphinde into efana nayo. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu satoyitoya sonke, seze siqedile izanu yaphiyaye uthina masa wathi yena yinto yabo. So kutsho ukuthi indaba leyo ayilandlo section 59 ngabantu abajonge ukugenqula uhulumende, kanti i-constitution efana nayo masiyilandela ithi yena uhulumende kumele simkhiphe ngokhetho. So laba abafuna ukukhipha uhulumende bengafikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho emthethweni.
Ye nanto ke udaba Ndlovu, e-South Africa kukhona i-curfew lakwamanye amazwe kodwa abakhulumi lokhu kukhulunywa eZimbabwe. Uthini?
Uthilo uSibanda ukuthi e-South Africa kuqalisa ngo-9 ihola lesishiyagalolunye ebusuku, lapho eZimbabwe iqalisa ngo-6 o'clock. Kathesi lesasifanekile saba sezindlini laba abangela mahambelo-ke abangena zabo izimota-ke lokho belayini lokodloku lozabatshayela besedorobheni bahlukuluzwa ngamasotsha lamapholisa. Kuyadanisa-ke ukuthi-ke umfundisi njengobe ngumfundisi maybe uyaprofitha ukuthi sesazi ukuthi i-demonstration leyo izaba njani, abantu kasoze-ke bavikela soze ke babe lama mask ya soze babe lama sanitizer kuyasimangalisa ukuthi kusekwazi njani khona kungakwenzakali kumbe uyaprofita nje ngumfundisi.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le MTC Alliance ubexoxa endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele nakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Abaqoqa umbuthano wabantu besikhalanga osule minyaka emihlanu uqhutshelwa kwele Bhilidani owebukalanga gathering bathi umkhosi walonyaka uzaqhutshelwa enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeFacebook ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 phambi kwakusasa ngomgqibelo. Omunye waqoqa lomkhosi umnumzana Lucky Moyo utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi abafuna ukubukela lomkhosi ngomgqibelo kumele bawubukele ekhasini lebukalanga gathering kuFacebook.
Kuzaqala ngo-2 nje kuze kuye kuba late. Kuza kuba kulabaculi abahlabela izingoma zesikhalangeni, abayenza ama-poem esikhalangeni, nabantu abakhuluma nje bemelela inhlanganiso esilazo eziseplumtree kezijolotsho ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba. Ungumbuthano nje okuthi abantu bahlangane bakholise kungelalutho lubi kodwa bavuselele nje amasiko wabo noma bakhulisa amasiko wabo. Umbuthano lo uza kuba live kuFacebook kuphothali ebukalanga gathering. Sivele sile portal yethu kulamanye amaportals anjengeRadio Bukalanga, lamanye nje amaFacebook page abantu asikumbobaba uBhango uDifa labanye oLucky Moyo babu uHanifa kaNdlovu. So labo baza streama kodwa ke main one iza kuba yibukalanga gathering portal kuFacebook. So abantu abase South Africa abase Zimbabwe noma bangaphila ngaphi kumhlaba baza kukhona ukuthi bona abasijoyine babukele nje amacemba ahlabelayo anjengabodanga basi, abanjengabo Teach Malaba sinazo, abanjengabo Mdala uNdingo Jowa osekhulume ubaba uBhango omunye wabemeli bethu osehlanganise laye labanye ukuthiwa ngomoyo lo moyo maybe lathi uma sivunyelwe siza kula provide A1 ngo
eminye imihlobo ivunyelwe yini?
Kuvunyelwe ukuthi ufana umuntu owesigodlo sivendeni kumbe imvelaphi yakhe isidonga kumbe isitswana kumbe isinambiya kumbe isilungu iscottish babuya labo nje bazoxoxa lathi basitshele ngemvelaphi yabo. Ngingathi into yokukhuthaza nje ukuthi kona imvelaphi ezehlukeneyo kumbe amasiko ayehlukeneyo sitshintshane nje sibonisana ukuthi lina liphila njani lani liphila njani. Siyabonga abafuna ukuba khona ke 25 July 2020 from 2 o'clock likhangele live kuBukalanga gathering. Siyabonga.
Umnumzana Lucky Moyo ngomunye wabaqoqa umkhosi weBukalanga gathering ozaqhutshelwa enkundleni yeFacebook lonyaka ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwele Bhilidani.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM tholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe beselikunkulungwane ezedlula ezimbili 2034. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-half past seven ntambama kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.